kwenziwa ukuthi i-economy yethu ibingani ayisayenzi kuhle, okwenza ukuthi khona ukuphila or impilakahle yabantu bonke i-particularly ama-civil servants sekusiba nzima. Iholo lakhona imali yeZimbabwe ibisingani i-devalued ayisathengi eyayikuthengwa kudala. So kuba nzima ukuthi izisebenzi ezempilakahle ziphile kuhle according to standards.
Singathi-ke ziya ngaphi izisebenzi zonke lezi? Njalo nxa zisuka hanti phela siyakwazi ukuthi zazihlawulelwa ifees yazo nguhulumende, pho kwenziwa nxa kunjalo?
Abaningi baya e-Britain, abanye baya e-Australia, abanye njalo baya emazweni anjenge-Canada. Laba ababebhadalelwa ukufunda nguhulumende uma bengasuki bayabhadala lokhu abafanele ukuthi bakubhadale bengasuki.
Singathi-ke nxa besuka Dr. Skhosana, kugcina kumi kanjani ezibhedlela lapha ngokubona kwakho?
Ezibhedlela lapha kuba nzima ngoba babalutshwane, bagcina sebebalutshwane kumbe izisebenzi ezempilakahle zigcina sezingasenelisi ukuthi sibe lawo ukukhangela izigulane ezibuyayo ezibhedlela zizobe natsho.
Singathi-ke udubo lolu pho kumele lunqabelwe njani Dr. Skhosana?
Hawu, uhulumende ubezama ukuthi khona bathenge lokho esithi i-equipment lemithi ezibhedlela ukuthi izisebenzi nazo zithakazelele ukusebenza lapho ezingakwanisi ukuthi khona zikhangele kumbe zelaphe izigulane. Ngalo uhulumende ubeseqalise ukuthenga ama-flats ikakhulu eHarare laboBulawayo ukuthi baphathise izisebenzi lezo ezifuneka ukuthi zibe khona emsebenzini isikhathi sonke. Izisebenzi ziyavunyelwa ukuthi zithenge izimota ezizwela phandle zingabhadali i-tax kumbe i-duty. I-department e-treasury sebesithe le mali yokuthi zithenge amabhasi azabe esetshenziswa yizisebenzi ezempilakahle.